uZulu wakobulawayo ube lombuthano namhlanje wesikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uZibuse. Umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association, INACORA, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana laba abasakhulayo bakwazi ukwenzekala ngesikhathi seGukurahundi, bangaze bathatheka ngokucelebrate iUnity Accord, kodwa bangene esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo labaphilayo abalimalayo, lusuku lokuthi labo abalimalayo, ama-victims ama-survivors, yiwo afanele enze izinqumo zokuthi kulungiswe njani, kungenziwa nguhulumende kodwa kwenziwe yilabo abadlila phakathi kobunzima bona lofa.
Umnumzana Malaki Nkomo, olilunga lezanu PF kobulawayo, upha umbono wakhe ngosuku lweUnity Day.
Umhlaka 22 December lilanga iqathe kakhulu, ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalele ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqathile ngaleso sikhathi, ubaba uMoyi uJoshua Mqabu Nkomo lo the late futhi ubaba uRobert Kapewe Nkabi, abahlanganisa amabandla omabili iPF zapho leZANU-PF ukuthi kube into yinye. Singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongani kuloku xabana elizweni, ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ukubambana kwenkokheli lalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe. Sinazelela ukuthi kwasungani kuloku xokozela songasakhanya ukuthi abantu bayangapha empilweni. Siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe, kungasela ukuthi ukhangele ukuthi lo uyilokho.
Umnumzana Greta Sibanda, ongumgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela, uthi abantu kumele bengabandlululwa.
Injongo eUnity Accord, eUnity Day ibaluleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane, kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini. Uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo eUnity Day iyafezwa, abantu bathole amathuba alinganayo, abantu bathole imisebenzi ngokulinganayo, i-development ibe khona ngokulinganayo. Le yiyo injongo e-Unity Accord. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe into eyamukelekileyo esizweni. Yikho ke ama-authority kalungise khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Kulusizi ukuthi umbulali nguye osedetermina ukuthi kuthiwe lilanga lokubambanisa abantu, lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu. Njalo ngibona ngazathi asitolanga lokucelebrate, but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. So kimi lilanga eliqakathekile lakubanye abantu, kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo, kuyavunyelwana ukuthi bayazikhomitha ukumnisa uDlakela, akuzange kwaba noDlakela kwaba lokubulawa kwabantu. So mbona ngazathi kulama terms ombulali ngoba welamani.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi ngokuqakatheka kosuku lolu olweUnity Day eHarare namhlanje, ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula okwatholakala ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwebandla le-PF zaphu leZANU-PF. Ukhuthaze njalo uZulu ukuba ukubambana lokuthula kufanele kube luphawu lezizalwane zeZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.